Siyabonga Gibbs Dube. Siyalamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 23 Zibandlela 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-People's Democratic Party lithi selizakhetha amalunga azaba ngawekhansili yensitha. Udaba lokuthi abantwana abaleminyaka elithumi lasithupha bengayi emacansini seludale inkulumo. Iqembu le-Highlanders lenza ukhetho lokudinga umsekeli kamgcini sihlalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla le-People's Democratic Party lithi selizakhetha amalunga azaba ngawekhansili yensitha i-Shadow Council. Leli bandla lithi lifuna ukulungiselela amalunga la phambilini kokhetho. Sixoxe lesiphathamandla saleli bandla umnumzana Edwin Ndlovu ukuze sizwe okuningi ngalolu
bandla. Silungiselela u-2018 siphakathi kwe-recruitment drive le-mobilization okutsho ukuthi sidinga abantu-ke ukuthi bangene ebandleni sisukela kuma-branches sifoma lama-wadi. Kuma-wadi bese sikhetha-ke labantu esizabenza okuthiwa ngama-shadow councillors-ke ngesilungu abayibo abazabe khangela ngengqubela phambili-ke ewadini yena leyo. Sikhangelele ukuthi nxa kuhamba kuhle kube yiwo ama-candidate ethu nxa sekungena-ke ukhetho luka-2018.
Kuyini kahle-kahle okubangele ukuthi liyenze uhlelo lona lolu? Kukhona yini elikusolileyo?
Njengebandla elisanda kusungula i-PDP ne-P, kuqakathekile-ke ukuthi lathi singene ebantwini, lathi sirekhruthe sibe lamalungu amaningi. Bese sikhangela njalo okuhlupha abantu lokuhlukumeza abantu-ke eziqemtini lezindaweni zabo. Okunye sekunanzeleleyo ukuthi ama-councillors akhona kathesi kungaba ngabe-ZANU-P, kungaba nge-MDC-T, kasezi-ke uZulu, interest kaZulu-ke bakhangele nje izikhundla kuphela ukuthi bahlale besezikhundleni kodwa bezele kuhlabantu. Yikho kodwa kusenzeka ukuthi sikhetheke ama-shadow councillors.
Manje pho njengoba lingabona ukuthi lizangena kukhetho ngendaba yeni le yokuthi kuqale kulungiswe imithetho, likwenzelani khona?
Kumele sihlale sizilungiselele-ke ngoba akwazakali ukuzenzakala umthetho ingalunga singene kukhetho. Amazwe omhlaba kumbe ngithi sadike kumbe ngithi i-AU sikhangelele ukuthi izangenela ekugcineni-ke kube lokulungiswa kwezinto esithi kazilunge bese singene ekhethweni. Manje singahlala singazilungiselelanga-ke bese kulunga lokho esithi kakulunge kuzabe-ke sokusibisele-ke emuva. Kumele sihlale-ke silungiselele, sihlale silabantu abasebenza ku-ground nancala kukhetho sengasizo singene, kodwa kumele sibe la ama-shadow councillors lama ku-MP asebenza labantu ezigabeni khangela ukuthi abantu bafisa ukuthi kube njani ezigabeni zabo belungise konke okuhlupha abantu ezigabeni.
Lo ngumnumzana Edwin Ndlovu, isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Udaba lokuthi abantwana abaleminyaka elithumi lasithupha i-16 bengaya emacansini kodwa ukuthi bachade kumele babe leminyaka elithumi lasitshiyagalombili i-18 seludale inkulumo. Amantombazana amabili awachadiswa emancane asa lolu daba emthethwandaba nyakenye. Kwathi liviki umthethwandaba unqume ukuthi umntwana oyintombazana kumbe ongumfana ulakho ukuya ecansini engafikisa iminyaka elithumi lasithupha. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla sebandla le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube, unkosikazi Rita Ndlovu.
Lokho kufana nokuthi angikwazi ukuthi ngalifananisa njani ukuthi umntwana kuthiwa kumele athathe le-18 kodwa ukuthi anale lendoda kumbe anale lomfazi lele-16 years kulungile kodwa angachadi, angizwisisi. Ngoba kumele umuntu umthetho lo mthetho wesintu masiko wethu neBhayibhili lithi umuntu kumele ahlangane nomuntu wesilisa nxa esesiyachada. Ukuchada ele-18 years kuyabe sekushisho ukuthi umuntu omdala sengahamba emacansini. Ukuthi umntwana avunyele ukuthi ele-16 years kuthiwe macansi ngoba ukuthathe xa umthatha uyesicala mina ngizishisi vele ayisinto asivumi izinto iBhayibheli alizivumukela lezo
umthetho lo uthiwa wona kawukhethi ukuthi umfana ngumfana kumbe inkazana ukubona njani nxa sikhangele umfana lenkazana ibele eminyake le
16 umntwana le 16 years kanti ngeke isikole umntwana le 16 years ngoba umfana le inkazana uyabe lokho esikole efunda so amina ngizishisa ukuthi izinto ukhulumende ngaye ngaphansi kwethu lokuthi kumele abantu bemacansini befunda njengabantwana lokho bese ezandleni zabazali bavunyelwe ukwenza izinto ezinjengalezo mina ngokubhithi ngalabo ngibona ngathi awusemthethi eqondile.
Unkosikazi Rita Ndlovu isiphathamandla sebandla le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje sengilichiya ezandleni zikasithandekile emhlanga esethulela uhlelo lwethu lwendaba zabesifazane.
Siyalamukela uhlelo oluphathelane labesifazane lilami usithandekile emhlanga. Lamuhla sixoxa ngodaba lokwendiswa kwabantwana besesebancinyane bengakafiki iminyaka elithumi lesiyangalombili i-18 okuyikho okusanda ukuvinjwa ngumthethwandaba ngokwethula isinqumo sokuthi kuvinjelwe lokho. Sixoxa lonkosikazi Maria Ndlovu wenkayi kochifu Nkalakatha ngalolu daba. Siyakwamukela kuhlelo.
Kulungile.
Lina lisamukela njani lesi sinqumo? Kungabe kungumqondo omuhle yini?
Lokho kungumqondo omuhle mina ngedwa sibili ngiyakwemukela njengokansila. Abantwana labo bancane kabakabi kwazi ukuzikhethela okuhle lokubi. Nxa ngayena umuntu ongubaba esadalala sibe sithi sengithola umfazi sengisiyachada becila abantwana. Lokho kuyefanana lokuthi i-rap. Mina ngedwa vele kangivumelani lakho. Ngoba umntwana omncane ufanele ukuthi abe sesikolo afunde abe kwazi ngekusasa yakhe hayi khona ukuthi kuthiwa uyendisa engalamehlo ezibusuku ubonana yikho akubonayo.
Singathi kwasokuvele kuluhlupho olubhahileyo yini lolo?
Kuvele kuluhlupho olubhahileyo ngoba bona laba abantwana abanjalo ukuthi abayendiswa uyenda namhla kusasa uze sokuthiwa usengakibo kumbe sebonakale lobani wabonakala lobani ngoba umntwana ongakazi ukuzikhethela umntwana ongakwazi ukuthi avume ukuthi yebo uhle leyo sibili abuse mina ngedwa sibili njengokhansela kawadi 20 vele kangivumelani lakho
kodwa lake la kubona yini ikakhulu khona ngapho enkahela kwezinye izigaba
ngikubonile wadi nemi khona echadisiweyo kangikhulumi ngokuthi kumbe ngikhuluma ngokuzwa ukhona echadisiweyo wadi yami waba lo mntwana wokuqala uthe ezaziqalisa sesibili umntwana lona waphomba ukuthatha impahla kazange avalelise wabaleka wahamba wadingakala bamfihla wayabuya eselomntwana esesithi umntwana ngokaloba ubaba lo wathi qinisele ukuthi umntwana ngowami yiliphi njengoba wena ungibalekela uzange ungivalelise angilwanga lawe kangithangani lani lokho kufanana lokuthi ngamatopi akumelanga thina njengabazali sivumele into enjalo ezigabeni. Lokho sibulala abantwana ngoba abantwana bazazwala izibongo zonke zingaka ngoba abazilutho.
Kodwa isintu ke ukuthi nxa umntwana sekhulile sengendiso, nxa sekhulile emzimbeni.
Ukukhula komntwana emzimbeni kungenxa yokudla esithandekile. Ukudla lokho kudliwa namuhla kwenza abantwana bekhule bebancane. Wena nxa usumkhangela uzibonela umfazi nje, kanti ubona ubusuku into engaziwayo. Urebhe wenza intando yakho uthini usithi ungumfazi wena ubulala umntwana. Abantwana bancane kakhulu vele umntwana le 16 years umntwana omncane ngakuthiwa sikhuluma ngomntwana mhlawumbe kumbole 20 to 22 phose singathi lowo sebona uselamehlo usekwazi ukuthi azikhethele okuhle lokubi. Lakho esintini nxa ngokuthi kade bekwenza ngokuthi bagijimela inotho ngoba uyanga belizwe leZimbabwe likhona bangakuqala abadala lokhu ukuhlukuluza abantwana. Kuyukuhlukuluza abantwana lokhu.
Khona nxa bekusenzakala kungabe kusitsho ukuthi abantwana labo abakho esikolo yini?
umntwana onjalo kumele abe sesikolo ngisho mina ele 25 years kulilungelo lomntwana ukuthi aye esikolo hathi ukuthi umntwana ele 16 ukuthiwe usesenda kaye kwendisa ngoba abantu behawukeli inkomo zangale belobuyanga umuntu lo muntu kaziphandele azuze impilo yakhe ezamphilisa engathe ngabona umntwana eselamavele le 16 sokuthiwa ngumfazi umfazi wani wazini umntwana umntwana kazilutho wena mzali ngokumele ukukhulisa umntwana umfake esikolo kwenzela ukuthi ilungelo lakhe laye kusasa esefundile aphile impilo engcono lomngakhe labantu abathi ngobuya besekwazi ukuziphedela
besinanzelela njalo ukuthi kodwa kuthiwa abantwana balemvumo yokuya emaca sini sebeleminyaka elithumi lesithupha
iye lokho siyakubona khona lokho bangakutsho khona lokho ukuthi kulungile mina ngedashiwa sibili nxa ngithi ngiyakukhangela kuhle ngokwenzakala ebantwaneni abantwana sebephenduke baba yizilima abantwana ungani ngqondo kazisathathi akufanelanga vele ngitsho vele lanxa bekwenza bona besintwini besithi kumbe kuhle kumbe kunjani kusasa kucina kubaduba ngoba yibo bona labana abantwana ukuthiwa nxa sokubuya ama-NGO sokuthiwa kuyabhaliswa inhlelo zokuhle izokuthiwa ye unabani ngoba unabani lwana ugcwele abantwana ekhaya izibongo ezithiyeneyo abahamba bezalwa yibo bona laba abantwana belahla kusasa ayedobhu udube kusasa dobhu uncube kusasa dobhu ubani lokhu kubukwa abantwana kuthiwa usekhulile ukuze kumbe basinothiswe nxa kuyukuthi umzali wehluleka ukuzisebenzela ngesikhathi sakhe wehluleka kusiyoqala lo mntwana umntwana kabe sesikolo afunde acede imfundo yakhe naye abekwazi ukwehlukanisa okuhle lokubi esezikhethela phela okomendo wakhe ngoba uyabe sekwazi ukuthi lokhu kulungile lokhu akulunganga ungafuqela umntwana entweni oyibona ukuthi imbi
leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosikazi Maria Ndlovu ukhansila ka ward 20 kochief Nkalakatha enkayi sixoxelaye ekhonale enkayi thiyani njalo indlebe ngomgqibelo ozayo uhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
Siyabonga sithandekile Mhlanga ubelelanga elihle. Kwezemidlalo, iqembu leHighlanders lizakhetha umsekeli kamgcini isihlalo lomgcini ingcebo ekuqaleni kwenyanga ezayo. Sixoxe lomsekeli waleli qembu njalo elilunga lempilo yonke iLife member uPeter Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yabonga kakhulu mnumzana ngithanda ukwazisa abasekeli beqembu leHighlanders ukuthi mhla ka 7 sizaba siyokhetha uVice Chairman uPleasure njalo siyabe sikhetha yikho lapha intshe khona ukuthi khona abantu kufuze batshele enyinto ama Life members eHighlanders labo abanelungelo lokuthi bavotele iHighlanders sizavotela umgcini Mpofu athi evele ku-vice chairman umuntu lowo usesisizile kakhulu kakhulukazi kulendlu yakhe akudlalela eHarare akusena lokhuyana ukuthi khona iqembu liyaphumisa imali yalo linika umuntu wefwako omlawayo lizombhadalela lapho azalana khona ukuthi khona ayohlala kumbe i-hearing kumbe kungama-licenses zama-players anything ongumfuna yedofisi ye-PSL umgcini ubehamba kungena ndleko ezisuka eqenjini so yikho kodwa kunokho sifuna ukuthi kona abantu bamvotele futhi abuyele ngoba uyenza umsebenzi omuhle kakhulu hayi kona konoko kuphela ama-hearings wonke ade yahamba ube defender iqembu lethu ngendlela ephezulu
ngobani abanye abafuna lesi sikhundla
kakhona abanye engasoze ngibachambe ngamabizo ukuthi ngozibani ngoba ngabantu abe-Highlanders so ukuthi kona mina nxa bengabantu abacabanga kuhle befuna iqembu labo kube kufanele ukuthi bona bengancedi yebo idemocracy yeHighlanders ye-constitution enhle kakhulu kodwa ungathathi izinto ezihle ubusuthela ayeyeyihlabathi ngoba nabo abafuna lezi zihlalo baphile ezizihlabisa lapha khona kuma-chapters yethu kuma-club
Lo nguPeter Moyo umsekeli weqembu leHighlanders ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Lokhu sikudaba olufanayo imidlalo yesigaba saphezulu kwezenguqu iPremier Soccer League ilakho ukuphuza ukuqala lonyaka ngoba inhlanganiso yePSL ebona ngezenguqu elizweni isadinga umkhokheli wayo kulandela ukususwa esihlalweni kukaTwine Phiri. Sixoxe lengcwethe ecubungula izemidlalo enguqu uEzra Chisa Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okay, kuthi ngiyabonga kakhulu ngibingelele labalaleli ngalesi sikhathi. I-PSL okwamanje ke imidlalo yakuqalisa ikhala lo qaliso lo ngo-March ka-2016 nama fixtures. Lapho sikhala namaqembu lawo aphromoted abekhona. Okwamanje ke kulapha ke e-PSL njalo lezwa ke izipha ke khuluma yena lo Thiyangwa wathi ananzelela wabona iphepha elikhombisa udlalo kwemidlalo le PSL likhuluma ukubana ke umuntu omele athungamele iPSL kumele kube umuntu othungamela elinye lamaqembu angu-16 awe-Premier League. Ubaba uTryon Phiri waye umkhokheli weqembu leCape United eminyakeni edlulileyo. Kodwa ngomnyaka ophelileyo kuthiwa nguFarai Jere wasesiba namashezi amaningi athi 60%. Wasesusa-ke lo baba-ke kuthiwa nguhlumpiri wathi wena usungumsekeli ngoba amashezi akho ayi-20%. Nxa sengumsekeli kanje akasavunyelwe ukuthi akhokhele-ke i-Premier Soccer League. Ngakho-ke uChiyangwa nabanye bakhe bezipha bathi hhayi lapha-ke liphambanisa-ke lokho kumele kuyiqondise-ke isisekelo-ke se-PSL. Ngakho-ke iqosini lenjala liphambanisa somele kwenziwe kuthiwa-ke ngama-elections kukhethwe-ke inkokheleni ezakhokhela-ke i-PSL. Basebe ikhuluma-ke ukuthi hhayi obengumsekeli ka-Twain Phiri ubaba uPeter Dube wa-Highlanders somele ukuthi-ke abebambile kuzobe lama-elections ngenyanga ezayo ka-February.
Manje kutsho ukuthi lokhu sokuzabangela na ukuthi imidlalo ingaqalisi ngesikhathi kade sifakiwe?
Ye, imidlalo nxa ama-elections bengayala be-PSL bade bafuni lokhu befuna ubaba uTryon Phiri abe nguye obakhokhelayo. So kukhomba ukubana-ke izifa-ke njengoye kuthiwa-ke nguye umama wazo ezemidlalo ezebhora kuleli lizwe sengaqalisa ukubaxotsha bonke athi akuselaphi Premier Soccer League. Kodwa-ke bakhalele ukuthi bakhethi-ke abamfunayo labo e-Premier Soccer League. Kukanti abanye amaqembu lokhu esithi bafuna nje kwakuTryon Phiri aqhubekele phambili. Kodwa isekelo selokuzeni se-PSL asikuvumi lokhu. I-Continue PSL akivumi, kumele umuntu okhokhelayo abe ngubani? Abe ngumuntu okhokhela elinye leqembu lawa kwangu-16 aku-Premier Soccer League. Uba uTryon Phiri ungumsekeli kasomkhokheli weqembu le-Caps United. Kuthi ubana-ke ungahamba kunje bale lawo e-PSL. Ubaba lo uthiwa nguThiyangwa wathi uyabaxotsha. Umthetho nawo FIFA uyavumela ukuthi abaxotshe be-PSL. Kokhale ukuthi balungise bavume ukuthi bekwenziwe ama-election. Sesiyabona-ke ngoba kuthiwe ababhalisayo bathi bebhalisile mhla ka-6 February. Kukanti ngeviki yabibuya sokusuka ama-elections sokukhethwa ke luyakhokhela ke i-PSL.
U-Ezra Chisa Sibanda yingcwethi ecubungula ezemidlalo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Awutshele kancane wemzulu ehenkephi papalaza. Awutshele kancane wemzulu ehenkephi papalaza. Awutshele kancane wemzulu ehenkephi papalaza. Awutshele kancane wemzulu Henke pipa palas Pe malume Henel tandu jwala Pe malume Henel tandu jwala Pe malume Henel tandu jwala Pe malume Henel tandu jwala
ukugqiba uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ebezikhokhela. Ibandla le-People's Democratic Party lithi selizakhetha amalungu azaba ngawekhansili yensitha i-Shadow Council. Udaba lokuthi abantwana abaleminyaka elitshumi lasithupha bengaya emacansini seludale inkulumo. Iqembu le-Highlanders lenza ukhetho lokudinga umsekeli kamgcini sihlalo.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.